bona njengami ukuvalwa kwe-embassy uzaphazamisa into eziningi ngoba nxa singakhangela sizabona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebe lenkulumo le-America kumbe bebe esingathi i-engagement abafuna ukuhamba bonke bangena basenzi i-embassy ukuthi bafike e-America. So nxa kuyukuthi ivaliwe uzatsho ukuthi inhlelo zabantu abaningi ezokuthi bakhulumisane le-America kumbe bavakatshele e-America kuzatshabalala.
Yiziphi ezinye inhlelo ezizathinteka eZimbabwe?
Sizabona ukuthi ukuvalwa kwangikhona kuya-affecta into ezinjenge aid ebuya lapha kumbe uncedo olubuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesisebenzi esisebenzela i-embassy izalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills abaningi okumele abhadalwe i-two fees nokunye okuningi. Abantu bayabe bengakwanisi ukuthi bakubhadale lokhu ngoba bayabe bengatholanga esingathi i-salary yabo kumbe i-pay yabo.